Emdanini wanamhla kube ikula elivela eHarare likhokhelwa ngobaba uPupraito Garepi ukuthi bezokuzwa thina ukuthi ngapha kuprovinsi sesihambe okungakanani. So sibe saxoxa singento eziningi sabatshela ukuthi ama-churches association, i-church association ese-Victoria Falls bathethe lokhuyana esasikucelile ama-donations, bathi bona bazasidonethela ukudla. Then i-National Park laba sebesinikile inyama, abanye labo sebepulejile futhi indlovu ezadliwa ngabantu abanjani ababuya emzana welanga. Then sibesenza njalo futhi ama-final touches ukuthi sivumelane ukuthi khona abantu i-mobilization abantu ukuqoqa abantu sizabaqoqa njani. Savumelana khona kusiyafika mhlaka-20 sabe sesiqedile, sabona ukuthi abantu bethu sizabathwala njani. Njalo sikhangelele abantu abakwana 15,000 kusiya ku-20,000 abantu abayabuya bezohlangabeza upresident bejabule kanye laye.
Khona idolobho le-Victoria Falls unjani umumo khona ngapho, njalo lina lizwa njani ukuthi yini lonyaka elithwala lomsebenzi?
Thina sibonga kakhulu ukunikezwa ithuba elinjengaleli ukuthi silungiselele umbuthano lowo. Ngombuthano lowo yikulapho futhi esabe sinanzelela khona ukuthi umongameli welizwe ubuye waba wa-electwa ukuba ngu-SADC chairperson, wabuya futhi waba ngu-AU chairperson. Yilokho lokhu siyakuthakazelela mzana welanga, sabe sikuhlanganisa konke lokhu. Sibonga uNkulunkulu ngokumgcina umongameli wethu welizwe.
Okunye elizakwenza ilanga leli lingakafiki kuyini?
Thine into ezayenza thina njengabasha, sizangena edolobheni lefolosi sikline, sidobhe amaphepha, abanye bekwanisa ukutshaya utshani ukwenzela ukuthi khona abantu besika bethole idolobho leli lihlanzekile. Lokhu sizakwenza on voluntary basis nje, kuyabe kungela mhlawulo yabe ikhona. Njalo sithe khona wonke umuntu ongumntanga owasefolosi kumbe ungumntanga waseZimbabwe ephatheke kulolu hlelo, tshengise ukuthi khona siyaluthakazela lolu suku. Kanti lapho bona beselebrator njengemuli bona upresident, thina ngapha sabe sibhizi sidobha amaphepha sikline idolobho.
Umbuthano lo uyakwenzelwa ngapi?
Uyakwenzelwa Elephant Hills, e-golf course ngemuva kwehotela ngale. Yikho lapho abantu ababebuthene khona.